Lanxa inani labesifazana bakumabhizimisi liphezulu, iningi likumabhizimisi amancane okuziphilisa hatshi okuthuthukisa inotho yelizwe aqhatha abantu abanengi. Iningi labesifazana laba lasungula amabhizimisi phakathi kweminyaka elithumi esanda kwedlula lapho abaqala kuya kwamanye amazwe besiyadinga impahla zokuthenga bezothengisa kuleli ukuze benelise ukuphilisa imuli zabo. Kulawa mabhizimisi ngamalutshwane nje anelisa ukukhula aziwe kulokhu akwenzayo ukuthi iningi lisele lilokhu lingamabhizimisi amancane anelisa nje ukuphilisa abesifazana laba kanye lemuli zabo kuphela. Unkosikazi Ruth Ntombi Ncube ongusomabhizimisi uthi sebananzelela njengabesifazana ukuthi kunzima ukuthi bame bakhule nxa bengasekelani baxhasane njengabomama. Uthi imali abalayo ngamunye ngamunye ayeneli ukuthi baqhelise amabhizimisi abo njalo bangene imihlangano emikhulu lapho okuthathwa khona izinqumo ezimqoka njalo kukhulunyiswane ngamathuba akhona okuthola imali kungakho kudingeka ukuthi babambane bahlanganise yona leyo imali abalayo ngoba izandla eziningi zihlakula indima enkulu zenze umthwalo ube lula.
Sahlangana singabomama, there's about 28 of us. We sathola ukuthi eGobulawayo omama abaningi abathola ama-opportunities okuthola i-funding to self-start ama-business abo. So sasisihlangana thina singabomama abalama-companies abo, sahlanganisa izimali zonezo ezincane esilazo but zingaba khona in one pot. Sesimanage ukuthi sibe sponsor omama be-attend ama-conferences.
Omunye njalo osomabhizimisi wobulawayo uDokotela Ruth Labote uthi lanxa nje ziningi imbambeko ezibhekane labo somabhizimisi bonke elizweni abasebenzela kobulawayo balengxaki eziphezulu ngoba amahofisi amabhanga lapho kuthathwa khona izinqumo zokubolekisa imali akhatshana. Uthi kuba nzima njalo ngoba amankampani la avalayo njalo nje achiya izakhamizi zakobulawayo zingenamali yokuthenga okufaka lawona namankampani akhona engozini yokuvala.
Okwenza abantu basuke amakampani zayarare kumbe avale ukuthi na one amabhenki aseharare. So kuzi company thola imali lapha ebhenki kunzima kakhulu ngoba ama application lawo abiselwa eharare ukuthi ayaprove. So kuma business akwabulaya kuba nzima ngoba licela senqitshe imali.
Ulabhoje wengeze esithi izinqumo ezithathwa eharare zenza kube nzima kwabesifazana bakubhizimisi ukuthi bakhule ngoba bengenelisi kalula nje ukushona besiya eharare ngoba beleminye imisebenzi emolini abakhangelelwe ukuyenza.
Uphinde kube le issue ye-centralization ukuthi na yonke imithetho ithathwa eHarare. Even umuntu ofuna i-license nje ukuthi athengise abe le-bottle store kuyafanele aze ayefika eHarare ukuze athole i-license leyo. Kube lento zezimur ukuthi lapho impahla zingafika kufanele zime eHarare zibhaliswe khona ngale zilungiswe khona ngale zicine sezingasabuyanga.
Abesifazana bakubhizimisi bavame ukuthi abaphathwa kuhle zintatheli izindaba eziloba njalo njengabesilisa bona bakhohlakale kanye le misebenzi yabo emihle abayenzayo. Unkosazana Buhle Mpofu ongusomabhizimisi uthi lokhu kungabe kuliqiniso kodwa besifazana bakubhizimisi lapha bazethembi bazikhangelela phansi behluleke ukuzimela emphakathini. Uthi lanxa udubo lwemali lubathwalise nzima abesilisa babancinda ngokuthi bazukumela phezulu bayazethemba njalo abesabi ukubonakala behamba phambili lapho kudingwa imali yebhizimisi ikakhulu ekuthatheni izikwelete ezinkulu.
But what we lack mostly is money. I mean, we have a wish to expand, but there are no financing companies abanga sisiza or ama projects abhekisane labafazi. Ama procedures akhona ukuthi kokona ungahamba laphana ungathola usizo olunje yabona i-exposure yakhonokho lendlela zakhona asilazo. So ulwazi lona lolo asilazo.
Unkosazana Busi Masunda oqhuba imfundiso yabosomabhizimisi uthi kudingeka imikambo emitha lapho abesifazana bangathengisela khona impahla yabo ukuze baqhubeke beqhela. Wengize esithi liqiniso ukuthi omama bayazehlisa bazivuthe kubhizimisi ukuthi lalapho belempahla enhle bedlulwe ngabesilisa abazi ukuthengisa impahla yabo.
Singakhangela njalo futhi ukuthi omama abazisi isikhathi esiningi abantu njengokuthi umuntu yabe le ndawo yakhe kodwa engela ama-business cards, engela ama-flyer, njalo engatshela abantu ukuthi mina nansi ibhizinesi yami yiyo leyi engiyenzayo nje nilokuzikhangelela phansi kwesinye isikhathi.
IZimbabwe iphakathi kokuvuselela inotho yayo ekade isibhidlike eminyakeni esanda kudlula njalo lokhu kukhuthaza ukuphenduka kwamankampani amakhulu okwenza kube mqoka ukuthi abesifazana bakubhizimisi bazithuthukise ukuze benelise ukuncintisana namankampani la kusasa kumbe ukuwathenga lapho sokudingeka othengayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Sibanda.